indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu umhla ka 4 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuConstitution yeZimbabwe, siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabharaki.
Umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukhonona ngokuba lwamasotsha emaphandleni.
Thina esikufuna ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana, kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi baza kuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisele khona. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa usukhonone ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umnumzana Washman Ncube, isikhulumeli salumanyano, uthi kalubaphathi kuhle udaba lwamasotsha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho, ngakho ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo into enhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuConstitution yeZimbabwe, siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabharaki.
Kodwa emhlanganweni abawenze lentatheli izindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni kawamangalweni kwabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overson Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho, njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi ayekwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho olulokuthula lokuhlanzeka njenge-ZDF, bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babe lalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe, sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezeDF abonakala kumarali, kuma-VIP laku-VVIP, bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli, njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthelawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi sebeke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu.
ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona thina siyakwazi ukuthi sichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo ngoba amasotsha lwana nxa behamba behlomile siyasibabone sikhampeni bake badlule leduze kwamaralethu bengakhulumi nomuntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bebabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kalivunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisethesa icala lokusekela ibandla leZANU-PF. Ukanti-ke lapho lihluthinela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu makhaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayonale inyanga kaNtulikazi. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ngokusenjalo, inyathelo lamasotsha ukuthi abe lomhlangano lentathelo izindaba ifuna ukwazisa uZulu ukuthi awangeneli kwezembusazwe selidale imbuzo ngamasotsha wona azakala ngokuphathisa ekususeni umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uqoqelo wake walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Okuqakathekileyo ukuthi khona amasotsha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenzokwakho ngesizathu sokuthi kungwe nabomtswanga laba bathi bona bazadeploya amasotsha, amasotsha akhampenela izandla. So khona lokuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngowungwe kumbe ngokukhulunywa ngomtswanga ukuthi amasotsha akhampenela izandla. So until it is proven labo bekukhondeni bona i-leadership right from the presidium khona laphana yiba bamele bekukhulume ngakho beqondise uwungwe imlomo wakhe wona lani to withdraw that statement ngoba nanxa amasotsha ezihambela nje lapha abezihambela khona kodwa ngathesa kunadlakela laphana nalaphana yindawo yamapholisa kuqala amapholisa kubuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasotsha emcinini. Kodwa ngenxa yokuthi amasotsha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana nalaphana abantu baba suspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguwungwe nabomtswanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi bayadiploya amasotsha yona lapho abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona ba-neutral abangenele ezombangazi but they must restart istatement esakhulunywa nguwungwe kumbe ngumtswanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokhu kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo eZANU PF?
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le trend personnel kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uKhembu Mkhadi amasotsha la. So okukhona nje isigcwalisiso nje khona likhani ukuthi khona lekhule izike khona ngamasotsha and then as a result akukalutshwani ukuthi lokwamukeli ukuthi khona umbuso lowo khona for 6 months or 7 months ezike khona zona lezi leku bekuligasi lelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ithamisa ngawina kumbe kulenye i-opposition okungasothamisa kumbe ngaba ngumjuru kumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesiviliyeni akulaqiniso.
Lo ngumnumzana Max Mkandla wake walwa impi yenkululeko bexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asecale ibandla elibusayo eleZANU PF ngokudabula kumbe ukunamathisela amaphepha abo okukhankasa phezu kwawo ibandla lezaphu lele Mthwakazi Republic Party kobulawayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla bazonde bagane unwabu ngokudatshulelwa amaphepha abo okukhankasela ukhetho becala ibandla elibusayo ngokwephula ilungelo labo khona sekusele amaviki phose amathathu ukuba luqhutshwe ukhetho. Umnumzana Parliamente Mlingo omele izaphu ku-Ward 11 emakhandeni ucala iZANU PF ngokunamathisela amaposta abo phezu kwawakhe.
Ubunzima esenhlangane labo iZANU PF bahamba bevala amaposta ami befaka awabo phezulu kwamaposta ami.
Umlingo uthi usekhweze udaba lwakhe kwabezeki lasemapholiseni eNtumbane police station.
Unyathulo sengiluthethe ngahamba ngareporta ezeki banginika indlela uzokuyenza. Ngahamba emakhandeni ngathola ukuthi amaposta engangiwabonile maningi kulalawo engangiwaqambile ezeki. Basebe ngilayela ke ukuthi ngiye emapholiseni. Ngahamba emapholiseni ngavula ikhesi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosazana Praise Yangulube uthi bebesebenamathisele amaphepha abo ubulawayo wonke ukukhankasela ukuvotela kukhetho kodwa wonke asekhichiwe.
Amaposta sesifakile kundawo zonke kobulawayo kodwa sesibone eCountry Park ake akhitshwa laseNkulumane. U-Honorable Xaba omela iNkulumane constituency uke wayaripota emapholiseni bambuza ukuthi ususpecta bani, wasesithi ukuthi ususpecta ama-opposition parties amanye. So siyakubona konke khona lokhu ukukhitshwa kwamaposta, but amanye lapha akhitshwe khona siyabisela amanye amaposta.
Isikhulumi samapholisa aweZimbabwe Republic Police u-Inspector Precious Simango uthe ebuzwa ngamacala asethe alethwa enkambeni ezithile ephiwa le nombolo zamacala uthi akekho ehofisini yakhe kodwa usethumele abanye bakhe ukuba baphenye lezi ndaba uzathi esekhuluma. Umsakazo uze waya emoyeni elokhe engakaphenduli. Amabandla aphikisayo acala ibandla elibusayo ngokuphazamisa amaphepha abo omkhankaso bethi kuyisenzo esibi njalo kuveza ukuba ukhetho oluzayo alukhululekanga. Abebandla lezanu PF bona baya kulandula lokhu besithi oyabe ebanjwe esenza lokhu akabotshiswe. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa beyabe bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Ugogwalo lwepetition elwethulele inhlanganiso ebona ngoqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission lamhla, i-ARTUZ ithi inhlanganiso yeZEC yazisa ababalisi ukuthi bazavotisela kuziphi izigaba ngesikhathi ugwalo lwe-voters roll lungasaguquleki. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Pride Mukono uthi izekhi lomlandu yokulungisa lolu daba ukwenzela ukuthi ingephuli ilungelo lababalisi.
Ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistana khona ukuthi bebevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi nabethole imadlana zokuthi ilengezelele kulokhu umhola wabo nguhulumende lo wethu wazele ukuthi uphansi. So sikhangelele ukuthi abantu ababalisi abaningi abemakhaya baza kuyavotisa ukuze ukuthi bengatholi isikhathi sokuthi bona benabo bevote ilolu ivoti labo vele labo liqakathekile ngoba i-right yabo vele ukuthi bevote futhi izekhe isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abaza kuyavotisa bayaziwa amabizo abo ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani labo bani thina sikufuna ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi baza kuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze labo bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amatitsha amaningi vele yiwayezabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni ngabe kusemakhaya amatitsha amaningi yiwayezabe isenza lowo msebenzi. Njalo sikhangele nxa izethu yona ingayala ukuphendula i-pattern yethu zabe sisasuka layo sihambe emthethwandaba emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphakisa ngoba indaba iqakathekile kakhulu ukuthi amatitsha levote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso yonke le eliyenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu sikhangele ile ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ethatha abantwana ezikolweni lamatitshala bekhanjiswa ukuthi begcwala lapho ababesenza khona imicimbicimbi yabo. Amabhasi ezikolo lamabhesini lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezembangazwe kudala bekusebenzisa lokho isinqonto sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesari njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethuselwa izigilamkhuba ezombangazwe bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi esithumezela ukuhlukuluzeka konke okwenzakalayo.
Lo ngumnumzana Pride Mukono, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ, sixoxelaye esedolobheni leKansas khonapha eMelika. Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomonyano owe-MDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabantu abalitshumi lanhlanu ababulewe enkabazwe yeSomalia ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwezakhamizi ze-ARD labalwa becatsha beqembu lesimoslem ele-Al-Shabaab bezozama ukubamba ngamandla abasakhulayo balumuzi ukuthi bangene kubutho. Isigodlo someli weleChina kwele Melika sixwayisa izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela kwele Melika ukuthi zenze lokho ngonanzelelo ngoba kulokufuthelana kwamazwe omabili ngodaba lwemigoqo kwezokuthengiselana. AbeChina baxwayisa ukuthi ukwelatshwa kuyadula njalo kule ngozi yokudutshulwa amahlayana. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Umnumzana Hamaziriphi ngomunye wabameli abemukelwe ngokusemthethweni ngumongameli Cyril Ramaphosa ePretoria izolo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Makgato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli omutsha weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. Umnumzana Hamaziriphi uthathe intambo kumnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lenhloli zikarhulumente.
Going to be carrying on from where my predecessor left. Ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikamongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu kahulumende wakhe. NjengeZimbabwe, eleSouth Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli kweleSouth Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hathi kancane.
We trust that your presence in South Africa as the representative
ithemba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuza siphathisa hathi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela, kodwa kuza senza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Okwakhathesi ezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ziqhubeka sipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency Zimstat ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele eleSouth Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili, $120.9 million, kodwa yona yathenga kweleSouth Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lenxenye, $271.6 million. Impahla ebezithengiswa iZimbabwe kweleSouth Africa zigoqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjwayo. ELeSouth Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le yinto umelwe MDC Alliance kweleSouth Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe weZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadiripi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo azakwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Uthi njalo urhulumente kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zabosomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Malestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Wanqintisa kukhetho lokudinga umeli webulili maWest edalele ePhalamende emele umanyano weMDC Alliance, uMnumzana Mduduzi Chuma uthi zinengi inhlelo zentuthuko akhangelele ukuzethulela uZulu walesi sigaba enganqoba kukhetho. UChuma uthi okudinga ukulungisiswa kugoqela amadamu, imigwaqo, izikolo lokunye. UMnumzana Chuma uzanqintisa loMnumzana Dingumuzi Puthi owezanu PF lonkosazana Perpetual Nomcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe loMnumzana Chuma waqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uqhubeka njani.
Umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena labazali, sikhuluma labazali njengoba ngikhuluma nje kathesi. Khonapho bebemhlangano emibili kwamakhulela lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hayi, abazali bayezwa siwukhulumayo basilalela sofaba, siyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
Ibulili maWest yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko nezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mabesivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende we-MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha inguquko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise yaphambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekelo sengawufaka ukuthi idamu amabhongane lapha engiseduzane nalo kathesi lapha abazali ceda ukukhuluma ukuthi bafisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo. Ma kusenza amanye amanzi adonshe, abantu benzele ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo baba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF. Khona ngapho ebulili maWest kumi njani?
Baba Nkomo kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha. Nje ngiceda ukutshelwa ukuthi kwabakhulela kulondoda othwa ngumadoda amhlanga othembisa omunye umama ukuthi uzamdubula ekhanda nxa ukuthi uhambe emhlangano le-MDC la kusemasendo evikini edlulileyo abantu bebesetshela ukuthi uma bengavotela i-MDC bazancitshwa ukudla izane yesaba ukuluza ukhetho lelo isizama ukuthusela abantu ukuthi bayivotele ngenkani
ukhulume ikakhulu ngamadamu lemigwaqo ethuma izikolo zona ziminjani
ezikoleni lapha babankomo kubi ngike ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathombe banyathela egangeni ngenxa yokuthi izikolo zibhidlikile ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakelwe ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi and then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona yikho abazali bakhala ngokuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba sakele sithuthuke
Lo umnumzana Mduduzi Chuma onxuntisa kukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele parliamente emele umanyano we-MDC Alliance. Wezemidlalo namhla intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanje usethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele ukuyadlala esigabeni sama-quarter final kumncintiswano wenguqu owenziwa ezizweni zomhlaba wenkezo eFIFA World Cup 2018.
Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walo nyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia sekusele amaqembu ayi-12 kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo. Siyithethe ithuba elokuba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo la mathuba awo awukuphakamisa inkezo. Iqembu leRussia yilo liqoqela imidlalo kodwa lingene kulo mncintiswano okuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalo nyaka yezwe zomhlaba kuluhlu oluhlela ukuba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu. Iqembu leRussia belisendaweni yamachumi ayisikhombisa kuluhlu lolu kuthi eleSweden belisendaweni yamachumi amabili lane, eleCroatia belisendaweni yamachumi amabili, eleUruguay lisendaweni yechumi lane, eleEngland lisendaweni yechumi lambili, eleFrance lisendaweni yesikhombisa, eleBelgium lisendaweni yesithathu kuthi eleBrazil lisendaweni yesibili. Iyincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhitshwa yinhlanganiso yeFIFA aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala nokunqoba kweqembu elithile kungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eliqine kangakanani njalo. Iintatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mgogwarira uthi limidlalo yezwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni.
Kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya kuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay kukanti eleBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu leBelgium kukanti iRussia ama-host kungabe sokufike komlindi yacina ngoba labo bakhangelele ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia kukanti eleNgilandi lalo likhangelelwe ukuthi hayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu leSweden lihambe kuma-semifinals.
Imidlalo yesigaba sekora final iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona leFrance kuthi eleBrazil lizadlala leBelgium. Ngomgqibelo iqembu leSweden lizadibana leEngland kuthi eleRussia lizadlala leCroatia. Ngiyimelestudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yomculi kamoyi uSthembile Mlotshwa umama kaNola Magabazi esithi umntanami lowo singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi ukhonona ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni. Icele le-MDC ithi elikhokhelwa umnumzana Nesen Chamisa seliselwe ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo Uxolo, siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.